Gandhi, elokuzeni yethu i-standing rules and orders yethu entsha eyiwo umthetho owuyiwo oyenza ukuthi khona konke okwenziwayo ephalamende kwenziwe ngaphansi nakwawo. Awutsho lokuthi ilunga ledale lephalamende kufuze ligqokene. Kodwa siyakwazi ukuthi lokho kungaba nje kwaba liphutha lokuthi abasakufakanga ngoba kuvele kukhona kuma-standing rules and orders ayevele khona. Ikuthi kathesi ama-standing rules and orders aphoye kutshintshwa nje mbijana mbijana kakhulu kufuna ukuwakhomodate ukuthi siforswe ukuthi silalele kumnankagwa noma engelalutho lokutsho. So ayikhulumi lutho ngombala. So ikha kukhunjisiweyo-ke namhla uspeaker ukuthi hayi speaker, lawa amandla ozinika wona wena uyisidalwa somthetho. Umthetho kawutsho ukuthi la mandla ukuthi wenze khona lokho. So yikho kukhona.
Manje lina njengamalunga e-CCC lizaqhubeka ligqoka yini imbala elithanga ezigqoko lisiya edalela ephalamende?
Ngenxa yokuthi akula mthetho osiyalisayo Chris ukuthi senze njalo, sizaqhubekela phambili sisiya khona ephalamende sigqoke impahla ezilombala onalowo lithanga. Khonokho kubenza ukuthi bona bathi kabasawufuni lo mbala, yikho kwenza ukuthi siwuthande kakhulu. Usuthandeka kakhulu lo mbala, you know. Thina asoze sayekela amathayi, mina njengami ama-neckties ngithenge 5 ka-1 ayiyelo kuphela. So iviki yonke ngigqoka wona kuphela nxa siye eParliament, akula lutho luyangiyekelisa hansi. Ngila ekungathiwa khona yi-regalia. So regalia ngumbala nje lwana, ukuthi umbala lwana umela umbala esikholelwa kuyo, kakutsho ukuthi akusafuzanga siwugqoke. So siyaqhubekela phambili siwugqoka lwana umbala.